lolu cwangiso lwethule namhlanje eHarare ngabe magama network phansi kohlelo lokucubungula olwe Citizens Manifesto le Orange Door Research ephiwe igama lokuthi Citizens Voice Index ngabantu makhaza beveza ukungathuthiseki ngesimo somnotho elizweni. Inhlanganiso lezi bezidinga ukuthola ukuthi abantu bawubona njani umumo okhona elizweni. Abantu beZimbabwe bathi kukhanya kumnyama emuva laphambili ngoba umnotho ungamanga kuhle, inkohlakalo isingumkhuhlane phakathi kwenkokheli yezombusazwe lokungaphathwa kuhle kwamadolobho. Ucwangiso lolu olusebenzise umakhalekhukhwini ukuthola limpumela iveze ukuthi iningi labaphathekileyo ngabatsha bekhala ngendlela umumo womnotho obaphethe ngayo lobanje besithi umumo wezombusazwe usungconywana. Kutholakale njalo ukuthi abaningi abasemhlubulweni wemandebeleni yibo abalesilinganiso esikhulu sabangasuthiseki kakhulu ngendlela umumo womnotho ophethwe ngawo libandla leZANU-PF. Umnumzana Kudzanayizinabashe obesembuthaneni lo uthi umnotho welizwe awukaguquki laloba nje abantu beZimbabwe bezinelisa ukukhuluma abakufunayo ikakhulu ebulenjini be-intanethi.
Ngiyabona into ekhona, into ekhona ukuthi there's nothing that's pretty much has changed other than ukuthi ku-social media sula ukuthi uyakhona ukukhuluma and everything and criticize and everything, but ikhonkyana ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali some more, percentages are even higher some more, abantu imisebenzi still can't get work some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Omunye obesembuthaneni lo umnumzana Atifunye yena-ke uthi vele kalukamehluro phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lowayengumongameli uRobert Mugabe.
Lokhu kutsho ukuthi abantu abaningi they are now interested and they are now conscious ukuthi beyenze ama-decisions othi lizwe labehambe phambili, ngoba siyabona ukuthi eminyakeni edlulileyo bekungela that change and abantu now they are motivated. Why? Because babona ukuthi no kuyinto esesikwanisa ukuyenza and mostly kungama-youth because ama-youth alamsebenzi and ama-youth yiwo afuna ukuthi ilizwe litshintshe. So lokhu kutho ukuthi Zimbabwe is ready for change and Zimbabwe not only open for business okhunywa Mnangagwa, and ngangakokhuluma kwesinye isikhathi ukuthi into eyenziwa ngumnangagwa sikhala even from his 100 days, into ayenzayo yokubala i-100 days akula nto ayenzayo, and up to now wakhuluma wathi uzabopha bonke ama-criminals asarawunde uMgabe, but up to now akula criminal obotshiweyo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uvumelane nempumelelo yalolu cwangiso esithi kuqakathekile ukuthi eleZimbabwe lifuna imisebenzi enje eveza sobala izifiso zabantu.
Welcome ama-research anje so ngoba yiwo angasitshela ukuthi uZulu ucabangani, yiwo angasitshela ukuthi abantu bona bafunani njalo bakhala ngayo.
Imagamba Network yazise ukuthi ucwangiso lolu luzaqhubeka lusenziwa ukuze ilizwe leZimbabwe lazi imicabango lemibono yabantu makhaza. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiwuGibson Bhede.